ubulawayo uveze imibono yakhe ehlukile ngokunqoba kukhetho kamongameli Mnangagwa webandla leZANU-PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Osakhulayo wakobulawayo uYolanda Moyo uveze ukujabula kwakhe.
Ngiyathokoza kakhulu ukuthi Emmerson Mnangagwa unqobile kuma-election zamhlaka 30 ngoba ngimbona engumuntu ozakusa iZimbabwe kwelinye ibanga elitshiyeneyo. Uzathabisa abantu abaningi ngoba uyakwazi lapho kwakubotshwa khona amabhawudo iZANU-PF, and ngibona engumuntu ozakhulula lawa mabhawudo ancede iZimbabwe lathi sibe le mali emabhenki, abancane abasha sithole imisebenzi, ngoba ukhanye ngumuntu adehamba phandle kwamazwe esiyadinga uncedo and ungani uyaluthola. Ungumuntu osekhulile njalo uzithobile, utshamisa ye ube ngumuntu omncane ekwazi okwakusenzakala from kudala, but angimboni engumuntu ade ezayenelisa ukulungisa iZimbabwe asihambise phambili.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uveze ukudana kwakhe ngempumela yokhetho.
Kumele kwaziwe ukuthi njengezaphu thina savela sakhala ngamalungiselelo okhetho lolu, so ukukhuluma ngempumela yankhona kungaba kuyinto engasizi kakhulu singakakhulumi langamalungiselelo esavela sasola kusaqalisa i-PVR ayenzwa ngakuhle, njalo awuzange ube ne-transparency endleleni okwabanjwa ngayo ukhetho. Sakhala njalo ngama-issues amaningi ahlanganisela ukuswelakala kwama-resources, so ukungabhalansi kwe-coverage ye-media, lama-funds akhuthwayo i-government, so kusiwa kuma-elections ama-CDF funds ephiwa ama-political parties amabili kuphela. Njalo sasisazi ukuthi ukhetho lolu asoze lwahamba kuhle, luzaba le mpumela econtestwayo ezaphikiswa ngabantu abaningi kumbe ezasolwa ngabantu abaningi.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane lo Maphosa.
Siyadana uzwa ngokuthiwa u-Emmerson Mnangagwa uthi uwine nge-50.8 votes kukhetho olwenziwe ngomvulo. Lokhu kusobala ukuthi iZANU-PF iqilile kulolu khetho, kakhulu nxa sikhangela ama-numbers aphuma emakhaya. Sizwile ukuthi bekule voter intimidation kwezinye indawo, kathi sananzelela lokuthi ama-figures kumbe amanani amakhulu kakhulu lawo okuthiwa uMnangagwa uwine ngawo, kakhulu nxa sikhangela endaweni zeMashonaland, kawavumelani lamanani ezindawo lezi obekuthiwa kulama-registered voters angikhona. For example, kuthole ukuthi indawo ethile ilama-registered voters angafika 30,000 okwa-announcewa yizeki, kodwa okusimangalisileyo ukuthi kuzindawo lezi kuthole ukuthi iZANU-PF iwina ngabo 35,000 kusiya ku-40,000.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana esincube ubika ngakukhangeleleyo kumbuso kaMnangagwa.
Ukuwina kuka-Emmerson Mnangagwa emakhaya emaNdebeleni akukho nto emangalisayo, ngokuba iZANU-PF ibivele iwina lolu khetho nje oludlulileyo. Ungakhumbula ngo-2013 ukuthi iwine ngendlela ebanzi kakhulu kwelaseMandebeleni. Ngakho-ke kakula nto emangalisayo kikho lokho, kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le abevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba ziningi, okubalelwayo ukuthi kukhona abayithandayo iZANU-PF, kukhona abayikholwayo, kukhona mhlawumbe abayesabayo, kukhona njalo abangavezuzo okuthile kiyo.
Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eZek Provincial Command Center, ngingu-Anastasia Ndlovu.